Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 27 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Isithunywa se-United Nations ebesizephenya umthelela wezintsheziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF sithi elemelika lele-Bhilitane kumele esule izintsheziso lezi kanti lo hulumende weZimbabwe laye kumele elungise indaba zamalungelo kazulu. Amalunga eMthwakazi Republic Party atshengisele emahofisi United Nations kwele South Africa city uhulumende kamongameli Mnangagwa uncindezela uzulu. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kazulu ikhwele nesilinganiso sokwedlula okuyisithupha ekhulwini i-6.4%. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isithunywa se-United Nations ebesizephenya umthelela wezintsheziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF unkosikazi Alena Dohan namuhla ukhuthaze elemelika lele-Bhilitane ukuthi esule izintsheziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulu makhansa. Kumbiko owethulwe iofisi yakhe, uDohan uthe njalo uhulumende weZimbabwe kumele esungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe ama-political reforms kuhlonitshwe amalungelo kazulu njalo lo mthetho ulandelwe ngendlela. Unkosikazi Dohan uthe izijeziso lezi kumele zesulwe njalo ngoba zidala inkohlakalo elizweni. Kodwa iMelika ithi izijeziso zizasuswa nxa uhulumende weZimbabwe esehlonipha amalungelo njalo eseyiqedile inkohlakalo. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso ilizwe leli nxa singathi alikho kuma-sanctions akula production ekhona ngaphandle kokuthi bazithathele nje konke. Ungakhangela kathesi ama-mines bathethe sebe-privatize iZMDC sokukuningi asebezithathele khona asebezenzela khona. So akula amboni ukuthi thina ilizwe libulawe ngama-sanctions. Ilizwe libulewe i-misgovernance, corruption, misplaced priorities. So mbona ngazathi yiyo into okufuza ukuthi ngabe iyalwiswa ukuthi bene ukuthanda kakhulu i-political power but bekhangele inhlala kahle yabantu. Ngoba eqinisweni kathesi abantu bayadubeka, eqinisweni labo abasemandleni benza intando yabo bazidlela bodwa abantu beZimbabwe kabanjani kabazuzi lutho. So ama-sanctions afakwe ebantwini ngohulumende hayi ukuthi uhulumende yena ukuma-sanctions yama-sanctions okuzakhishwe la.
Uthi njalo kumele kube lokukhulumisana okuqotho kulungisiswe konke okuhluphayo kwezombusazwe esingathi ngama-political reforms. Kuphathwe njalo udaba lwamalungelo oluntu ahlonitshwe kanye lomthetho ulandelwe lokho okuthiwa yi-rule of law. Ngamazwi la singathi ekubhodeni kwakhe ukubonile yini ukuthi umthetho kawulandelwa kuhle eZimbabwe.
Uhlangane lakho njalo mbona ngazathi yiso isizathu esiyenza phela kwathiwani
kwathiwa ilizwe lifakwa kuma-sanctions and ungakhangela part of ama-demands ukuthi kabareforme but bona batho ukuthi hayi they can't reform themselves from power. So mbona ngazathi umuntu okhuluma ngokuthi akube le dialogue ekhangele ukuthi kudialogue lalezi zigebenga akazilisisi. Bona always mabe sithi kuyahlangana kabafuna ukuthi kuyexoxwa ngalokho okuthiwa kuluhlupho, bafuna ukuthi bephuma benjani bewinile. So kangiyiboni meaningful dialogue engenzakala kuleli as long as singaphansi kwalaba bantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Mike Bima utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyathokoza ngalumbiko. EMDC Alliance layo yamukele umbiko kaDohan isithi utshele iZanu PF ukuthi yekele ukucatsha ngezijeziso zenotho. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kutholakale abangamatshumi phose amane 36 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe lo mkhuhlane kusukela ekuqaliseni laya kunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,724. Abaphephileyo bazinkulungwane ezedlula ikhulu 127,497, kuthi ababhubhileyo sebezinkulungwane ezedlula ezine 4,674. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula izigidi ezintathu 3,281,724. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezimbili 2,556,721. Amalunga emthwakazi Republic Party namuhla atshengisele emahofisini e-United Nations kwele South Africa ekhonona ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphambili ngokuncindezela uZulu. Amalunga la aphe ugwalo olumumethe izikhalazo zawo esinye seziphathamandla zalumanyano esithembise ukuthi bazaluthumezela inkokheli yabo eNew York kwele Melika. Imthwakazi ihambise ugwalo olufanayo esigodlweni seZimbabwe ePretoria. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZimbabwe eSouth Africa. Ibandla leli lithi selikhathele ngokwenziwa nguhulumende weZanu PF yena oyetheswa icala lokubulala abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili emathebelelendi lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla semthwakazi esibona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Alfio Sifuyana.
Sesibuya khona kumatshi e-United Nations laphayana, hayi sikhambe kahle, le attendance ibihayi impela, abantu bebebaningi kakhulu. Esicabanga ukuthi mhlawumbe bengafika i-500 yize abanye mhlawumbe bagcine bengasafinyelelanga kumatshi ngenxa yokuthi bekufuna ukunetha ekuseni. Kodwa sihambe kahle, safika satshengisela, qede sabanika i-memorandum bathembisa ukuthi bazoyihambisa ku-human rights engaphansi kwe-United Nations. Sasuke lapho sanqamula idolobho lePitori silibangise ku-embassy yaseZimbabwe siyocela impendulo ezikhalazo esazihambisa khona mhla ka-8 April 2021. nakhona safika sabanika i-memorandum ebesiyiphethe kwazise namalungethu ase ade sithukuthele ukuthi izwe laseZimbabwe lisitshaya indiva masilicela izicelo esizicela kulo.
Kuyini okunye ongasitshela khona baba Fuyana?
Sithanda ukudlulisa kubo bonke abantu bakwaMthwakazi abathe basijoyina kule matshi bahamba nathi ePitori. Sibonga ikakhulu abezamasiko akade sihambe nabo nenhlanganiso ezizimeleyo ezama-human rights akwaMthwakazi ekade sinawo nama-individuals ekade nawo ephathekile ngoba inhlupho zakwaMthwakazi aso inhlupho ze-MRP owezama-MRP members kuphela, zinhlupho zikazulu wonke oselizweni khonale ekhaya eZimbabwe, oselizweni leli laseSouth Africa labaphetheya kwamazwe. Lokho esizama ukukulungisa sikulungisela bonke abantu bakwaMthwakazi kungakhethelekile ukuthi bakuphi komhlaba.
Umnumzana Alfio Sifuyana uphethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party. Sixoxela ekwele South Africa. Abalwa impi yenkululeko abangamachumi pose amane 39 ababotshelwe ukutshengisela izolo bekhonona ngokuthi iholo labo lincane kakhulu balokhe bevalelwe. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Lawyers for Human Rights yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi abantu laba bavalelwe enkambeni ezine eHarare njalo bazamiswa enkantolo kusasa. Ithi betheswa icala lokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokuphehla udlakela. Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics luthi intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni ezifana lokudla, indleko yezempilakahle, eyokuhlala lokunye okuthiyeneyo ikhwele ngesilinganiso sokwedlula okuyisithupha i-6.40% nxa ihlangene phakathi kwalinyanga lenyanga edluleyo. Kumbiko olwethu lenamuhla lolugatsha luthe njalo indingeko ezifanayo zikhwele ngesilinganiso sokwedlula ingxenye yekhulu i-54.49% kusukela ngomfumfu nyakenye kuze kufike linyanga. Umbiko lo uveza sobala ukuthi impilo iqhubeka isiba lukhuni kuZulu lanxa nje uhulumende esithi umnotho uyawusiba nganeno. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ngobunengi babantu baya bayatshona phakathi kobuyanga lokulala bengadlanga lokuswela ischool fees lakho konke. Ngokuba le mali esidingakala ukuba umuntu aphile ngosuku ngosuku, iyaveza kahle kamhlophe ukuthi sebebalutshwana bazakwazi ukuphila, sekusele bona labana ababusayo abaphezulu. Uwonke wonke usecile phakathi kobuyanga obesabekayo njalo bazaqhubeka bengaphakathi kwalobu buyanga, bengaphansi kwalobu buyanga kuze kube phakade. Nxa kungazange kwatshintsha ipolitiki, ipolitiki yatshintsha i-economy, i-economy yaba ngendlela engcono kulalokho eyikho khona. Asisakhulumi ngokuthi i-economy idala imisebenzi, le vele kayidali imisebenzi, kayidali mathuba emsebenzi, idala amathuba obuyanga, idala ubuyanga, igcwilisa abantu phakathi kobuyanga lendlala. Yikho esikubonayo lokho okukhitshwe yi-Zimstats kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe liyadilika kalivuki.
Uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi umnotho uya uthuthuka. Ungathini ngalokho?
Uma umnotho ukhula awukudingi uyakubona, uzayiza imitshina ikhala e-industry, uzabona iminyango ivuleka eyama-industry, uzabona ama-newspaper ebhala esithi sidinga abantu kule ndawo lakuleya ndawo, uzabona ama-classified awe-newspaper ekhula esiba maningi, osomabhizinisi bedinga izisebenzi. Konke lokho kakwenzakali, i-economy ikhula emlonyeni yalaba ababusayo, ikhula ekuthelevishini bekhuluma, ikhula ku-radio bekhuluma, ukuhloma kodwa phansi lapho abantu abaphila khona badinga imisebenzi abadinga ukuthi i-economy ikhule iguqule impilo zabo kayikhuli i-economy iyadilika yilo iqiniso elikhona lokho kunye abakujoyo yipolitiki bayakampena njengoba phela nanku kuya okhethweni bafuna ukufika besithi sesikhulise i-economy yabangaka ayikhulanga i-economy idilikile abantu akade besebenza sebephumile emsebenzini ilizwe linzima namhlanje kunalokho ekade liyikho khona izona
Ungasipha umzekeliso Ncube utsho izinto ezimbili ezintathu ukuthi zikhwele zisuka lapha zaya lapha
uzananzelela ukuthi izinto zonke abantu abazidinga usuku ngosuku usuka ngempupho uyeshukeleni uya kumahlamvu yesithebo konke kukhwelile ngalinganisa nje ungakhangela isinkwa sisanda kwedlula i-100 pond khathesi sikhuluma ngesinkwa esiku-150 kwezinye indawo 160 kusiya ngokuthi uthenga ngaphi ishukela selisukela kubo 370 pond kanjalo ungakhangela yona leyo ntengo ngoba usukhangela ubunzima abantu abaphila ngaphansi kwabo kutshela ukuthi kakho umuntu phakathi kwabanengi abedlula 90% abaza kwenelisa ukuphila ngalezo zinto zisalela abalutshwana ababusayo abebayo abaqhubeka besidla bodwa ngakho-ke lokhu kudinga ukuthi kuthatha amanyathela aphangisayo ukuba kuguqulwe lesi simo abantu bengakapheli ngendlala
umnumzana efihlela Ncube ngohlanganiso ye-National Consumer Rights Association umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela umnotho lokuthuthukisa impilo kaZulu Kuyaxokozela kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngomnumzana Douglas Monzora kulabanye abacabangela ukuthi uMonzora wantshontsha izigidi eziyisithupha zamadola eZimbabwe i-$6 million yebandla. UGibbs Dube uyalandisa.
Sebebaningi abathi uMonzora waqambula imali yebandla leli Nesikhathi kulungiselelwa ukhetho onyakenye lokudinga ozangena esikhundleni sikamuyi uMorgan Tsvangirai. Omunye wabo umnumzana Kutsenai Mashumba otshaywe ngomvulo ngabatsha abakubandla leli uthi usebophisa abatsha laba.
I have reported my case to Zimbabwe Republic Police and the investigation are being carried out. Secondly, after that, I'm going to file a civil court against MDC.
UMashumba uthi lokhu elilunga lebandla le-MDCT hathi lokhu kukhulunywa yinkokheli yebandla leli ethi kudala wasuka.
I was appointed by Morgan Tsvangirai as a research officer working into his office until his demise. After his demise, I was also appointed or I inherited my position as a chief of protocol in Dr. Kupe's office. A position which I hold right now.
Uthi waqhatshwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai ukuba asebenze eofisini yakhe wathi setshonile wasengena eofisini kankosazana Thokozani Kuphe kulapho alokhu esebenza khona kodwa umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi uMashumba usenga ezimithiyo
uKhuzanayi Mashumba ayisilo lunga le-MDCT njalo kayisiso siqhatshwa se-MDCT kumbe esika Vice President uMama Kuphe ngumuntu osowaxotshwayo ebandleni ngezizathu thizeni eziningi nje eziku-constitution yeparty njalo lokho amanganyana akhe lawa atshoyo ukuthi yena uyisiqhatshwa sewawathatha wawasemthethandaba okuyilapho esizawadilizela khona lathi njengebandla asifisi nje ukutshona sichithe isikhathi ngawo lokho okokuthi watshaywa abantu endithanda ukuthi bakunanzelele ukuthi uMashumba wayevize onozindaba ezenza isiphathamandla se-MDCT ngakho abatsha bethu besiya kulowo mhlangano we-press conference babesithi bayalalela isiphathamandla sebandla obabengakwazi ukuthi ngubani bathe sebebona-ke ukuthi nguMashumba ozenza we-MDCT bamisa ukuthi aqhubekele phambili ngalowo msebenzi wakhe ngoba engayisilo lunga le MDCT.
Udube uphinde wathi
uMashumba nje uyatshengisa ukuthi kukhona akuthunyiweyo ukuthi akwenze ekuthini adilize ibandla. Ukucina kwakhe ekupolitics as an official simazi ku-MDC 99 eyayikhokhelwa ngubaba uJob Sikhala. Yikho kokucina esacina uMashumba elesikhundla ephathini. Ngakho ku-MDCT kazangabe lesikhundla ku-MDCT kazangabe yini. Ngakho asithandabuzi ke ukuthi kungaba kukhona mhlawumbe thizeni okuvela kulo nalolu luhlu lwabantu.
Kusenjalo uMnumzana Sibeth Musengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuswe esikhundleni sokukhokhela ibandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba kayisilo lunga lebandla elibusayo. Utshengise umsakazo weStudio 7 amakhadi amabili aveza ukuba ulilunga lebandla leZANU-PF. UMnumzana George Jaramba isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uMusengezi kayisilo lunga lebandla leZANU-PF. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Tapaswa Mugwadi okukhela uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Ababili laba kasibatholanga namhla ukuze sizwe imbono yabo ngokuvezwe nguMusengezi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika libikwa lihlela ukubeka eceleni izigidi ezidlula ikhulu zamadola $102 million lokuqinisa ukusebenzelana kwaleli lizwe lamazwe akumanyana owe Association of Southeast Asia Nations. Lokhu kwethulwe ngumongameli Joe Biden welemelika emhlanganweni wekulenjini lamazwe alishumi abombala umanyano lwesibili. Le mali ibikwa izakhonjiswa kwinhlelo zezempilakahle ezokulungisisa umonakalo obangelwa yikuguquka komkhathi, ezenotho kanye lezemfundo. Abameli bamankampani enkundleni zokuxhumana zebulenjini awe-TikTok, Snapchat ne-YouTube bamiswe phambi kwedala lesenethi bebuzisiswa ngokusebenza kwabo nokuthi umsebenzi wabo uphatha njani abantwana babasakhulayo. Nabameli laba bebedinga kepha isiqiniseko sokuthi abakuphanyeka ezinkundleni zabo akudali monakalo ebantwaneni. Ingcweti zezempilakahle kwelemelika zicebisa ukubana uhlangothi olubona ngokuphasiswa kokusetshenziswa kwemithi elizweni olwe-US Food and Drug Administration luvumele ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-Pfizer ebantwaneni abaleminyaka ephakathi kwemihlanu kusiya kwelishumi lanye, 5 to 11 years. Kusukela mhla ka-25 Mfufu lapho abebutho behluthune intambo zombuso kwelesudan, uzulu wasedolobheni le-Khartoum usigodle msalelo lizwe lokhu etshengisela ukukhonana nokungaphumi ezindlini ezitaladeni kubikwa kubetha umoya amavinkili amaningi athengisa imithi anjengamafamasi abakumsebenzi wezencingo lezikolo lakho kube kuvaliwe.
Abanye abeZimbabwe abahlala kweleBotswana abakade besemkhosini wokunanza ilanga lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU-PF yimelika leBhilitane bathi ukungaqhubi kuhle komnotho weZimbabwe yikho okwenza bafohla babalekela emazweni angomakhelwane. Kubika umqondisi Dube.
Abanye abe Zimbabwe babuthene ngomvulo eofisini yommeli weZimbabwe leBotswana benanza usuku lweAnti-Sanctions Day. Abanye abakhulume kulumbuthano abaguqala unkosikazi Grace Shumba bakhale ngobunzima bokuhlala kwelinye ilizwe beqojwa isimo esikhona ekhaya. Unkosikazi Shumba uthi kakhulu abesifazane bathwala nzima esikhathi behlukaniswe lemuli zabo njalo bephila bengelamaphepha okuhlala kweleBotswana aqondileyo.
Fear of giving birth here, do medical checkups, especially at government hospitals, is haunting many Zimbabweans. Being generally without good residence checkups.
Abanye omama bayesaba ngisho lokubelethela kweleBotswana ngenxa yokuthi abala mvumo yokuhlala elizweni leli njalo sesiyehlukaniswe nemuli zethu. Konke lokhu kungenxa yezitheso zenotho ezetheswa eleZimbabwe.
Amazwi la aphume njalo kwesinye isikhulumi inkosikazi Monica Muzuva othi babhekane lobunzima ngesikhathi besixa umncele okungekho emthethweni.
We are living unpeaceful in diaspora or in foreign land because we won't be having proper documents to be there. That is why
asiphili kuhle ngoba kwezinye izikhathi asila maphepha okuhlala emazweni la. Yikho sigcina sifohla imngcele okungekho emthethweni konke kungenxa yama sanctions. Siyadlwengula singomama sizama ukubuya emazweni siyabulawa sithelelwa imikhuhlane lokuzithwala singazimiselanga.
Iningi likhale ngokuthi liyafisa ukubuyela eZimbabwe engcono ngoba kungalula ukuphila kwelinye ilizwe. Bonke abakhulumeleyo bayethese izeso zomnotho omlando obaqotsha ekhaya ukuthi baphume bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe afana leBotswana, South Africa, United Kingdom kanye leUnited States of America. Kusenjalo izikhulumi ezigoqela abameli bamazwe atshiyeneyo eAfrika kanye leEurope bagcizelele ukuthi izeso zenotho ezetheswa eleZimbabwe ngamanye amazwe angentshonalanga kumele zesulwe. Umsekeli kaomele iZimbabwe kweleBotswana unkosikazi Margaret Rubalanganda uthi izeso zenotho sezidale ukuthi iZimbabwe iwele ezikweledeni ezimalisayo njalo yehluleka ukuboleka imali kunhlanganiso ezifana le-International Monetary Fund, IMF, kanye le-World Bank. Umnumzana Sifas Chuma oyenhlanganiso ye-Diaspora National Policy Initiative obe ongomunye wezikhulumi uthi izeso zenotho kumele zesulwe ngoba sezilimaza labamsulwa.
Ama-sanctions generally vele ayenzwa elenjongo kulabantu abathagethwe kumbe inhlanganiso ezithagethwe ombuso. But esesikhangela eZimbabwe nxa sesikhangela 20 years later umbuzo uthi impunzi eyayithiwe yiyo ebanjiwe yini kumbe sokubanjwa umfohla.
Uchuma uqhubeke esithi uqakathekile ukuthi amazwe ayithisa iZimbabwe izeso lezi ahlale phansi akhangele ukuthi lokhu esisuthisa inhloso yawo.
Njalo indlela lapha okuthiwe khona asondlela yemvundla yini ukuthi insuku zonke kuzatshona kwanje umvundla impunzi itshoni ikhuthakala ngoba ilendlela eziningi zokuthi ingabhoda ngalo ibhode ngalo. So ngezindlela injongo yakhona kuyadingakala ukuthi bayikhangelisise ukuthi are we meeting the objectives or so we futile exercise nje esisele on paper but ku reality ayiselazithelo.
Ezinye izikhulumi kade zigoqela abameli bamazwe afana leKenya, Mozambique, Russia, Namibia, Zambia, Saharawi Republic kanye leSouth Africa. Ilanga lamhla ka-25 Mfumfu labe kwayinhlanganiso yeSADC njengosuku lokuzama ukufaka umfutha emazweni ayintshonalanga ukuthi kwesule isiyeso zomnotho okuthiwa izo ezibangela ukuhlupheka eZimbabwe. Kodwa kuleyinye imbono ethi ubhidla komnotho eZimbabwe kudalwa yilo ilizwe okufana lenkohlakalo kanye lokuphatha kwechapha imali kaZulu ngurhulumente weZANU-PF lokungahlu niphi ilungelo loluntu. Iofisi yomeli weMelika eZimbabwe ihlala ikhuluma ukuthi izeso lezi azibekelanga ilizwe lonke kodwa siqondane lenye inkokheli yeZANU-PF lohulumende kanye lamankampani adlelana labo. Yikho kuhlelwa uluhlu lwamagama abantu abangaphansi kwezeso lezi olokuguqulwa mnyaka yonke kukhitshwa abanye kufakwa abanye. AbeMelika leBrithani lamanye amazwe aloluhlu lolu nje athi linkokheli yeZANU-PF le uhulumende ingavelelungise konke iqhube ukhetho olubalulekile sizokhitshwa lezo zijeziso. Ngingumqondisi Dube wendaba zesitudio 7 sabona kweleBotswana.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.